le nomination process ezeqala mhlara 5 ngolwesithathu lapho sabe senza koni nomination ukusikhetha abantu ke abanganominatewa ecouncilini edalela parliament njalo zasimela engumongameli so abantu bazabe behlangana kuma ward angu 1978 iZimbabwe yonke jikelele kubana ke bekhethe beqeda khonapho ke sizaqhubekela phambili siye ku vetting nxa i vetting ingaphela bese sibuyela ke esikwathi ke ngama validation lapho sabe silama citizen caucus abantu abanominatewayo bekhankasa ke labantu bethu abakuma street le la ma different sectors azabe nominator qeda khonapho bese sakhipha ke esithi candidate list eyiyo ke i-final list yamakandidate azamela ke i-CCC so yiyo i-consensus candidate selection process yethu lizabona njalo kubana ke siyabe silezinye inhlangothi ezabe zibamba le process esithi independent electoral panel labantu abatshiyeneyo ingcitshi ke kundaba ke zokhetho njalo ke abalasimo lesinto ebantwini ke abangekho kwinhlanganiso abazabe beconducta leyo process ngoba siyikhiphe kuma-politician ukubana yenzwe ngabantu aba-independent
kodwa abantu bona labo othi ba-independent ngabantu abanjani labo libakhethe njani
ngabantu esibakhethileyo esibaziyo ngemisebenzi yabo ukubana bayamelela ke ama-values ya-democracy bayamelela njalo ke into ke esibona ngani zingasinceda ukubana ke kube lo khetho ke olusobala ukhetho ke oluzwisisa ukufisa kwabantu so ngabantu abale integrity ngabantu ke abangama-experts uzabona ukuthi abanye ngamaloya abanye ke ngamadokotela ke amanye ke ngabakusivil society ke abanye ke ngabantu abavela ku-labour movement abanye bavela kuma-communities anjengama people with disabilities uyabona ke abanjalo ama-experts ukwenzela ukuthi ke kube ngabantu abangasinceda iprocess
singathi ke asuze sibone ke sokulabanye abantu ababekhala besithi lapha kungazalwa kuqhutshwanga kuhle ngakho ke sebefuna ukuthi bangene futhi labo kukhetho
sizabe ke sile review committee yethu eyama-dispute resolution ezabe ke ilalela ke abantu ababelezikhalazo ukwenzela ukuthi kulungisiswe nxa singalungisisa khonoku kuzayenza ukubana ke abakhethwe bebe yibo ke abasimela eParliament
nxa kungenzakala khonoko liza kubamba njani kulo mthetho kumbe liyaphonga ukucabangela nje ukuthi likubambe njani
hayi sizakhipha i-template yethu yezabilandela ke oyiyo ke umthetho yola ozabulandela
ye akutsho nje ukuthi phakathi kwabantu bonke bolaba ababamba isikhundla kambe kusezo bekhonone yini nxa sebesusiwe kwangena abantu
hayi akula umuntu ozakhona ngoba wonke umuntu ungena kuprocess esayinile evumile ukubana yena ke uzimisele ukulandela okuza phuma ebantwini so wonke umuntu ubound ke ngokulandela okuyabe kuvele kukhethwa
singathi ke umuntu wezano abuye khonapho athi laye sefuna ukuthi angene ukuthi ancintise kukhetho emele i-CCC liyamenzana umuntu onjalo
hayi umuntu onjalo ke ulebandla lakhe thina lapha sikhangela ke abantu ke abahambelana lebanhlanganiso yethu